aba ku VOA indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
Lichona njani mthakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngomgqibelo mhla ka 8 kumpalakazi 2018 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje oke waba ngu vice chancellor we National University of Science and Technology umnumzana Phineas Makurane lwake waba ngu senator we MDC umnumzana Sibangilizwe Msipa bangcwatshiwe namuhla
Siyabonga kakhulu lezi zicoco siyazemukela sizinikela ukuthi wayidedicate ngesilungu sizidedicator ebantwini beZimbabwe abathanda ukuthula
Inhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation sisungule izicoco zokunanza abantu abaqhuba imisebenzi ebukekayo ikakhulu kwezamalungelo Abatholele imivuzo izolo bagoqela umnumzana Zenzele Ndebele lonkosikazi Jennifer Williams. Inhlanganiso yeZCTU ithi iphakathi kokuqoqa ukutshengisela izitaladeni kanye lokukhalala umsebenzi kwezisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oke waba ngu Vice Chancellor we National University of Science and Technology kwaBulawayo umnumzana Phineas Makurane ungcwatshiwe namuhla eGwanda. UMakurane ubhubhe ngeviki edluleyo njalo ubekwe emzini wakhe esigabeni seGungwe lanxanje ebephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Amaqhawe esizwe angcwatshwa eNational Heroes Acre eHarare. Kodwa umdeni kaMakurane wona ucele ukuthi ayebekwa emzini wakhe njengokufisa kwakhe. Oke waba ngusenetha webandla leMDC umnumzana Sibangilizwe Msipha ungcwatshiwe la yena muhla. Umsipha ubhubhele engozini yemota ngeviki edluleyo njalo ungcwatshelwe kwaBulawayo. Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa kanye lezinye iziphathamandla zaleli bandla bebekhona kulumngcwabo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Inhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation izolo isungule izicoco ezibizwa ngamagama abantu abaphatheka kumzabalazo okukhulula eZimbabwe njalo abazitholileyo bagoqela umkhokheli weWoza unkosikazi Jenny Williams kanye lentatheli zindaba elodumo uZenzele Ndebele kubika uAnastasia Ndlovu
Izicoco lezi ziphiwe amagama amaqhawe adumileyo agoqela uSidney Malunga, uJoshua Mqabuko Nkomo, uJohan Mafuyane, uThenjiwe Lesabe, uJason Ziyaphaphamoyo, uAlfred Nikita Mangena, uJoth Lundika loGarfield Todd. Inhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation ithi izicoco lezi ezilesihloko esithi iHow Awards sezizahlala ziphiwa izizalwane zeZimbabwe eziqhuba imisebenzi ebukekayo ethuthukisa impilo zabantu ikakhulu kwezamalungelo mnyaka ngomnyaka. abazitholileyo izolo bagoqela intatheli zindaba elodumo uzenzele Ndebele yena ophiwe inhlonipho yeSidney Malunga Award ngokusungula ilibrary emayelana ngombhuqazo weGugura Hundi. Umkhokheli wenhlanganiso yeWoza unkosikazi Jenny Williams lomkhokheli weWomen's Institute for Leadership Development iWild unkosazana Samukeli Sokhumalo baphiwe izicoco zeThenjiwe Lesabe Award ngokulwela amalungelo abesifazana. Abasakhulayo abafana lelunga ledale lePhalamende unkosazana Joanna Mamombe kanye lokhansila wakobulawayo kuward 1 umnumzana Mlandu Ncube bona baphiwe izicoco phansi kweJason Ziya Phaphamoyo Award ngokuba ngontanga abakhutheleyo kwezombusazwe. Isicoco seJoshua Mqabuko Nkomo lesikankosikazi Mafuyane siphiwe umdeni wakhe njalo samukelwe indodana yakhe umnumzana Sibangilizwe Nkomo. Umnumzana Nkomo uncome kakhulu umsebenzi owenziwe ngumnumzana Dumiso Dabengwa lenhlanganiso yakhe.
Siyabonga kakhulu lezi zicoco siyazemukela sizi nikela ukuthi wayidedicate ngesilungu sizidedicator ebantwini beZimbabwe abathanda ukuthula.
Omunye wabathole izicoco lezi ngowayeyisiphathamandla seviyo leZipra kanye lomkhonto wesizwe umnumzana Mofat Hadebe.
Ngithabe kakhulu kodwa ngithabanga ngoba thina abantu abangena kuqala sasilungisela kakhulu abatsha ukuthi bona bazosibusa bengasinanzi. Yenye into esiyikhangeleyo siles advantage thina kulalaba ababuya muva kwethu yiba sebanikwa ukuthi babe phambili kulathi bazuze le mali. Ngakutshengisa omunye nango owanki lo muzi wakho ungafika khona uyasola ukuthi ngumuzi womuntu wakwaleli lizwe. So siyasola thina ukuthi ababuya kudala asikha asinanzwa.
Umkhosi wayizolo lo ungenwe la ngumkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa laye otshayele ihlombe i-DD Foundation kanye labathole izicoco.
Igama langu Nelson Chamisa ngivela eZimbabwe eHarare. Ngifuna ukubingelela abantu bonke, ngiyabonga ngiyajabula kakhulu ukuthi hhayi namhla silontshile i-program kababa Dabengwa, one of our heroes. So siyathaba kakhulu.
Abanye abaphatheke emkhosini lo unkosikazi kaMuyi uLookout Masuku, unkosikazi kaNikita Mangena amanxusa avela kwele South Africa labanye abanengi nengi. Umnumzana Dabengwa yena uthe inhlanganiso yakhe nyekaZulu njalo uzimisele ukusebenza labo bonke abalesifiso sokukhulisa umsebenzi wayo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America.
Ibandla leMDC lithi uhulumende kumele aphuthume alungisise izikhalazo zabo dokotela ukuze babuyele emsebenzini izigulane zisizakale. Odokotela baqale ukukhalala umsebenzi ngomgqibelo weviki edluleyo phezu kokusilela kwemithi yokwelapha lempahla yokusebenzisa ezibhedlela. Vakhala njalo ngokuthi uhulumende kumele abaholise ngedola lemelika. Odokotela abahlola izigulane nge-X-ray labo baqale ukukhalala umsebenzi izolo. Uhulumende ubeke wavika ngolwesithathu ukuthi odokotela bonke babuyelile emsebenzini. Kodwa lokho akusilo qiniso. Sixoxe lomgcini sihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo.
Ukukhalala kwemsebenzi kwabodokotela kulithumba yithe lifutha elifuna ukubhotshozwa. Ndike sayizama indaba yakhona ePhalamende ndibuza uminista uZiyambi Ziyambi ukuthi uhulumende wenzani, waxhamanda wehlule ukuphendula. Lokho sokusenzakala sokusitsho ukuthi ezibhedlela lapha lanxa sazi sihambisa abagulayo yikubahambisa nje ukuthi imoya iyephela bengaphathiswanga ngabodokotela. Njalo uhulumende waseZimbabwe sesifikile isikhathi ukuthi abone ukuthi usedlulekile ukubusa leli lizwe, ngoba nxa uyinkokheli labantu elizweni lakho bebulawa yimikhuhlane elaphekayo, fana ubekwazi ukuthi hayi kukhona okungabamanga kuhle. So lokhu uhulumende kaphangise ngokushesha babone ukuthi bayazifeza imfuno zamadokotela.
Njengomeli wakobulawayo edalele ephalamende, ngilethemba usuke wayafika lawe kubompilo lakubo UBH wawubona umumo unjani?
Hayi, hayi, khona umumo sezibhedlela insinda abaphenduli, ngoba khathesi okwenzakalayo ukungena nje esibhedlela uthatha imali yakho uyebhalisa ikhadi. Ubhalisa ikhadi udokotela akukhangele ahlole ukuthi ukubuhlungu, abesekubhalela imithi nezinto zabo abazisebenzisayo ukuthi uyezithengela wena. Ngikhuluma ngamaglove hambe uyethenga, ungamaredha khona abafika ngakho zihambe uyezithengela i-IV drip yahambe uyezithengela injection yangkhona yokufaka i-drip, konke nje akulala ukuthi uzakuthola esibhedlela. Yibona yize ngisesekuphiwe yileyo prescription, ngena-ke yake kuma-chemist kuyabheda kuyahlula. Mina njengami ngininika umzekeliso, ngisebenzisa i-pump ye-asthma leya, ngangiyithenga $4. Ngithe ngihamba kathesi ngikhungayithenga ibisiyi-265 nxa sesilandela imali emsikeni omnyama.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo e-MDC sixoxela ekobulawayo. Kusenjalo inhlanganiso emele isebenzi iZCTU ithi iphakathi kokuqoqa ukutshengisela ezitaladeni lokukhalala umsebenzi ikhonona ngokwehluleka ukahulumende ukulungisisa umnotho.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
lamlela ndwandwe,
lamlela
lamlela mshweshwe.
Abesifazana abahlala emaphandleni sebekhudazwe ukuthi bamangale izehlakalo zokudlwengulwa lokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa emapoliseni bengela kwesaba alubana bethe bahlangana lalolu dubo. Kubika intatheli yethu u-Albert Ncube.
Esikhathini esiningi omama kane lamantombazane emaphandleni bafela ngaphakathi lapho bethe bahlukuluzwa ngabesilisa ikakhulu ngendaba zocansi. Lokho kufakazwe ngabesifazana abadlala esigabeni sesitezi eGwanda ngolwesithathu emkhosini wokunanza umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini emhlabeni jikelele owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Omunye wabesifazana laba ongathandanga ukubethwa ngegama usilandisele ngokudlwengula athi wakhula lakho. Ngokuswelakala kwenhlanhla wasuka wafelwa ngabazali emncane, wasezama ukudinga usizo kubomakhelwane. Kodwa endaweni yalolo sizo uthi wathola uhlambazwa lokweyiswa okukhulu kuthiwa ulesikhombe-khombe.
Kade ndihlukuluza ngingenelwa ebusuku ngilele ngathiwa ngubaba lomama angingelabani ozangimela. Ilale ngingenela ebusuku ngithi ngiyatshela umakhelwane beyalo ukuncedisa uze bethi angamadoda akho kathi ngingabakhombanga.
Esinye njalo isakhamuzi esitezi unkosazana Relation Moyo uthi udaba lokudlongula kwabesifazana lolu lubhahile emaphandleni kodwa esikhathini esiningi luphelela ebadaleni.
Uyakwanisa ukuhlukuluzwa ngabazali kumbe njengomntwana uyabe uyintandane uyadle ebazalini, uyakwanisa ukuthi noma ungumntwana ungumfana ungahlala lo anti, abanye u-anti bayahlukuluza abantwana abangabafana nabo malume labo bayahlukuluza abantwana abangamankazana.
Amazwi kamamoyo asekelwe ngumnumzana Chemist Ndiweni olipholisa kulesi sigaba. UNdiweni ukhuthaze abesifazana ukuthi bamangale izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo.
Umalume uyabamba umntwana ethi embambile kufihle kumbe umntu abebona ikhadibhokisi mbe yabesevela nongemali asikwazi sigangisa zibamba ezirephileyo ziripotiwe. Ukuthi umzali afika ancinga bancinga umkhwenyana bathi ayi umntwana lo zakontombani uyisesejele umntwana yena ngokwakhe okuhlukuluziweyo ufika ngale ecourt afika athi hayi jakhalami yalithanda sibili
ngaphandle kokudlwengula lodlakela ziningi ezinye indlela abesifazana lamantombazana abahlukumezeka ngazo ukulovisa umntwana oyinkazana esikolo mahlayana ukuze enze imisebenzi ekhaya yikumdlukuluza kutsho unkosikazi Agnes Mbangeni.
Umuntu ingxanye uhambe waya edorobheni iviki yonke abantwana basoze baya esikolo iviki yonke belokhu behlezi ekhaya khonapho belindele yena engekho sebeyibo bamlindele inkukhu zakhe lembuzi zakhe kusiya kukhamanzi kudobha inkuni kambe umntwana we-7 years umntwana okagrade 2 nxa ephathwa ngaleyo ndlela kubuhlungu kangakanani.
Abesifazana besitezi laba bathi izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabomama emakhaya kumele ziqakathekiswe njalo kukhutshwe umkhankaso obanzi wokufundisa abesilisa ukuthi induku kayakhe imuzi. Nansi sakamuzi unkosikazi Judith Ndlovu.
Likhuthaze labadala ukuthi bakwazi ukuzwisisa abantwana ma kukhulunywa ngaleyo ndaba yerephu kumbe omunye umzali angazwisisa akuthathe lula nje akuthathe easy ukuthi ayinto eyenzakalayo. Besikhuthaza ukuthi ngabe liyabakhuthaza labo babo ukuthi kumbe babe lenhlanganiso ebafundisayo ukuthi baphathe njani umama.
Abanye abesifazana bakhala ngokuthi imithetho elizwe iphatha abadlwenguli labesilisa abahlukuluza kumba abatshaya umkabo ngesandla esibuthakathaka. Umkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence uqale mhla ka-25 ngenyanga edlulileyo njalo uphela ngomvulo. EZimbabwe unanzwe phansi kwendikimba ethi Stop Gender-Based Violence at Workplaces. Abalwela amalungelo oluntu bathi ukuhlukuluzwa kwabomama ngendaba zocansi emsebenzini sokuyinsangavukela umcilo wesidwaba eZimbabwe yikho nje uhulumende ekhethe lindikimba lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngisesitezi ngi-Albert Ncube.
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Guka. Siyabonga Albert ngohlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile emhlanga.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana nelami usithandekile mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Prudence Mabena umculi yena osanda ukuthola isicoco ese Henry Viscardi Achievement Award 2018 esiphiwa abakhokheli abaphila lobugoga. Siyakwamukela kuhle.
Thank you very much. Okuqala ngokuthi bengingakhangelela ukuthi ngingathola i-award enjalo. But well, ngayinelisa ukuthi ngikhulume ngendlela engazalwa ngakhona, ngakhula ngakhona, la ngesikhathi engikho sosona kathe ukuthi I managed to share i-story sami lomhlaba wonke and ngingela ukuthi ngisesaba kumbe ngingela ukuthi ngangile inhloni lakho lokuthi musician with disability njalo ngingumculi njalo ngiyenelisa futhi ukuthi ngisize abanye abagogekileyo njengami ikakhulu abantwana amantombazana asakhulayo agogekileyo njengami ngibancedisa ekutheni ekubafundiseni ukuthi ukugogeka asokugcina kokuphila kumbe asokugcina komhlaba kodwa uyakhona ukuthi uziphilele lawe as long as uzigcine ngendlela uzithande ngendlela yabuzithanda ngayo yikho kunikeze i-chance yokuthi nabantu ophila nabo labo bakuthande bakwamukele.
Yikupho bona ingani kwehlukile kuwe kulabanye abaningi okwenza olwakho udaba balubona lubalulekile.
Mina ngendlela so engakhula ngayo kume ngithi indlela engazalwa ngayo ngathi ngaba ngumntwana ongazange ayamukele esayidini likababa babesifisa ukuthi ngabe ngiyabulawa and kodwa esayidini likamama ngesizathu sokuthi umama wayesele bond yini lami wehluleka ukuthi angibulale wagcine sebuyela kumama wakhe unina ugogo and at the end of the day ugogo wasamukela ngenye indlela waze wagcina entshela umama ukuthi hayi lo mntwana lo uzaba yisifisiso ngelinye ilanga and ugogo wayekhuluma ngendlela engani utsheliwe kumbe ubonisiwe emlakanye ngale isikhathi esikhuluma ngaso wathe ngikhuluma ngama-hours beyi-hours yesikhathi engiyitholileyo eyokuqala ngayithola from United States eyesibili khonapha ngikhaya i-Skies Metro then eyesithathu yena leyo futhi i-United States.
Uthe uyakuphathise amanye amantombazana aphila lobugoga bayemukelwa yini ngumphakathi?
Ngendlela esengizame ngakhona ukuthi ngifundise ikakhulu abantu abagogekileyo even labazali babantwana abagogekileyo. Sokuguqukile indlela ade bethathwa ngakhona kumbe ngithi indlela ebethathwa ngakhona thina abantu abagogekileyo sokulomehluko omkhulu ngoba okwamanje abantu sebekwazi ukuthi okuqakathekileyo yimfundo. Umntwana ungamfundisa njalo umthande njengendlela othanda ngakhona abanye abantwana. At the end of the day lo mntwana usengakhona ukukugcina ungakhangeleli ingeke ukhangelele laba othi laba bayayenelisa konke balezandaba lenyawo balakho konke kodwa ekugcineni uthole ukuthi yena lowo umntwana ongelakho khonoko okuexpectayo nguye okugcinayo ekugcineni.
Ubona ingani abangamantombazana kumbe abesifazane abagogekileyo balobunzima okwedlula abanye abesilisa abakusimo esifanayo?
Ukugogeka kunama-challenges vele noma kuthiwa uyindoda kumbe ungumfazi. Umuntu ongumfazi uba ule-challenge noma ngokwakhe then uphinde futhi ukuthi siba ne-challenge ukuthi ugogekile sokusiba yi-double challenge at the end of the day. So yikho ngikhangela ikakhulu amantombazana.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Prudence Mabena osanda ukuthola isicoco se-Henry Viscard Achievement Award 2018. Yena ungumculi njalo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Siyabonga esithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lichona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande. Sidivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa lenduna yakomthwakazi eseSouth Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyajabula lami ngiyalibingelela lonke nje labalaleleyo bakamthwakazi. Ngiyacela ngiyabonga ngiyajabula kakhulu ukwamukela kuwe la.
Ye, ungasitshela ukuthi kwenzakalani? Sizwa kuthiwa kulo daba lwegugu rawundi, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Cha, sithi lathi ke Paul mntanenkosi kancane lapho ngoba ngathi laba abantu bekhaya so ngathi thina sizalwanga laphayana kathi thina sazalelwa khona emathebeleleni yithi koBulawayo. Yebo, sizwa ngalisetshana thize kuthiwa abantu bezani sebekhetha abafana besishoneni ukuthi abahambe bayikhomithi bayekulalela bayekhuluma labantu negugurawundi eGwanda. Manje thina singabantu bemathebeleleni njalo thina siyibranchi eseGoli sithi ngeke ngempela sesibongile lokhu abasenzele khona. Sediniwe yilaba abafowethu ukuthi baze bezogxoba into zamandlozi ethu labantu bakithi baphansi lalaba ababulalayo ukuthi bazofuna information futhi kithi bathi bona bazasiza abantu bakithi. Asiyifuni leyo nto kayiphume bangabuyi eGwanda. Ma ngabe fisa ukuthi bakhulume lathi abaqale badinga abadala bakithi ekhaya bazokhuluma labo ukuze baqale ukwenza izinto zabo zonke lezi abafuna ukuzenza. Thina siseGoli sihlangene silumbimbi sithi thina asifuni nokuzwa ukuthi kuthiwa lapho kulokuthi kuyahanjwa ukuthola kula makomiti ahambe lalela ngenkosikho zakhe ithi reconciliation yakho nesingayaziyo. Asiyazi ukuthi bareconcilia kubani, ngoba baningi abantwana abafelwayo ngabangala maphepha, abanye bakhona yibo bona abasegoli. So ke siyafisa ukuthi umuntu wonke ozwayo obamthwakazi ngokuzalwa ngegazi langokuzwa langempilo yakhe, hhayi laba bemali, khuluma ngabamthwakazi ngophelileyo. Sithi laba abafana kuthiwa bavele eHarare bayikomiti ababuyeli belambatha kungalaluto, asoze kwenzeka egwanda, ingacothwa zinkukhu phana.
Manje njengoba besithi bona bazama ukululungisisa udaba lwegugu rawundi, lina ngembono yenu lithi lulungisiswe njani lolu daba?
Cha, udaba luzalungiswa yithi. Ngoba okokuqala nje umnankakho manga wayeqala ukufika laphana kuthiwa ngupresident, yinto yakuqala wayefanele akwazi ukuthi kule cala lenzekayo emathebeleleni ngokubulala abantu ngegugu rawundi, nguye umuntu wayefanele azofika kuqala axolise ebantwini ukuthi hhayi bandini esengingena manje, manje ngicela ukuthi sisebenzisane kumbe ngikhulume ngilanga ngizokhuluma lana. Lokho sebekwenza khona thi bebuya lapho babuya nezimoto sezithengiwe kuthiwa kunikwe induna, babuya lenkulumo kuthiwa kule komiti efanele ihambe siliqula kwamacala silalela abantu bakithi ukuthi bafa njani. Akulanto yakithi esizayitsheni shona ukuthi siphinde liyithathe lihambe la eHarare. Leyo information esingabatshelayo nangokufa kwabantu bakithi bafuna ukuya yenzani bangobani bona. Kodwa-ke okuthi kukhulumayo manje amanzi lapha akema khona aphindeme okwenzeka kusibanda lokudube kuyenzeka, okwenzekayo ngeminyaka yabo 76 ngaphinda kwenzeka. Sesiyadinga indlela yokuthi sizikele, sebesingidelele kakhulu, asibafuni babuye bazokwenza leyo nto leyo, abayenze ngendlela eqondilela ngomthetho sizabahlonipha, but ma bengasihlonipha ngendlela abenza ngayo sigcina singasabahloniphi.
Manje-ke njengoba sekungani sebeqalisile ukuhamba khona le, lizabamisa njani? Akhona yini amanyathelo elifuna ukuwathatha?
Amanyathelo sizawathatha mntanenkosi, selekelela kulaba abakwenziwe ukuthi ivalwe khona le gwanda ingabisaya, abasaya egwanda kuvaliwe, asazi ma bengakuvula ngendlela zabo. Kodwa-ke la ngaphandle kwalokho izigodi zakithi zonke lezabafuna ukuzikhambela asoze kwenzeke sisaphila, ngangcono sibone ukuthi senza kanjani. Asikazi siye kibo thina siyevuseleni into zakibo zaphansi, thina saphelwa ngabantu asomdlalo lwe. Lokho kwenziwa yibo anjela masuku ukukhuluma ngento zakithi bengazazi, bengababulalisi babantu bakithi, yikho kholokho kwenziwa yilaba abantu, asikufuni khonokho.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli
bakwethu umthwakazi wonke ujikelele lalabo engikhuluma labo nisendlini zabo, njengoba nabalala abanye njengamanje, abanye balalele. Ake liqine izivimbi mthwakazi, likhethe into ibenye, liyabona lezi gididi lezi ezenzakalayo ezamakhosi akithi lapho sesilamakhosi awu-3. Kufanele umthwakazi wona ngwawo uzimele, uzikhethele inkosi yabo efunayo. Loba ngaba ngubani, loba ngaba ngubani angabambela laba abantu, ngoba bahlalwa laba abantu, asisela sikhathi sabantu abalwayo thina. Siyakufuna ukuthi babe belokho bezokuthuluka ngento abayenzayo, singakwazi ukuthi bayiphonisa njani.
Leyo-ke bekuyinduna yakomthwakazi ese-South Africa, uChief Albert Zwelibanzi Gumede, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Igama lami nguChris Gande lila.
Siyabonga Chris ngokusethulela uhlelo Liphuma Lendaba Lishone Lendaba.
There was good and evil, we chose good. Why raise the time of the Most High, ye sons of men? The rich man's wealth is in the city. Destruction of the poor is his poverty, Lord. Destruction of your soul is vanity, yeah, yeah. Do you hear? I wanna rule my destiny. Mama, look from when you call me. Destiny, Mama, look from when you
abaningi liyamazi phela umhlabeleli wakwele Jamaica ubuju bantani uphume ejele izolo khonapha eMelika obepika okweminyaka engu-7 wabanja phela esenza isidakamizwa wayethenga kumbe wayethengisa i-cocaine. Uphumileke izolo wahle waflya waya kwele Jamaica. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.